So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Mhlaka 3 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza labanye baqhubeka besola idale le-cabinet elikhethwe nguMongameli Mnangagwa besithi alisoze lilethe inguquko elizweni.
Abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho sekungena uMnangagwa baba lethemba sokuthi njengoba sengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthi sithembisa kwakhe. Bekhangele ukuthi hhayi inhlabakapha engweni yayinkulu kathi hhayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi kufanele abantu bemnike isikhathi uMongameli Mnangagwa ukuze kucace kumbe inhlelo zakhe zizaletha inguquko.
So sesikwazi omunye ongaso baba uMgabe, sesikwazi ubaba uMnangagwa, ake simnikele ithuba elokuthi naye akayenze abe nakwenza. Mina ngimaze indoda eqotho, ngimaze indoda ekwazi ukubana kumele enzeni. So khona kufanele kwenzakale, kuzoyenzakala ngendlela yomthetho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza labanye baqhubeka bechothoza idale le-cabinet elikhethwe nguMongameli Mnangagwa besithi lilabantu ababevele bekhona phansi kombuso kowaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe, ngakho akula nguquko abangayiletha elizweni. Kodwa abanye ikakhulu abazali bathi bayathokoza ngokukhutshwa kobe ngumphathintambo wogatsha lwezemfundo uMnumzana Lazarus Tokora besithi ubesebulele lolu gatsha ngenhlelo zakhe. Asizweni abantu abatshiyeneyo asebeke bakhuluma le-Studio 7 ngalolu daba, idale leli lisanda kubunjwa lalapho seliguqulwe.
Angithabanga ngokubona omama abengafakwanga abantu abagcwele laphana ngobaba, kanti thina umama basikhethelani. I-50-50 yethu ukuthi hayi abayikisibokuzo abayiqakathekisi.
Ayikho into eshintshile, zonke izithembiso lezi akade zenza akazifezanga. So le nto yokuthi bekufuneka ama-CV yonke le nto yinto nje engekho. Singene nje ku-military state. Okuzoba very interesting ukuthi sibone ukuthi o-vice president kuzokhethwa obani.
Lokho abakwenzayo ngibona kakhulu esingathi thina zinyawo zamaChina, ngoba siyanazela ukuthi ilizwe leChina lilizwe lalo elibuswa ngendlela Emmerson Mnangagwa azama ukuthi abuse ngakhona.
Ukungena kwebutho laphana vele into ebizindekekile. Inguquko ezikhona embusweni zilethwe libutho. Ama-war veterans wakade hamba phambili, abo-Chris Mswanga nemathanda, yikho ubona bekhona, babalethele inguquko kakhulu esuse u-President Mugabe. Ngakho kakumangalisi ukuthi ubone ibutho lile selibambile.
Thina njengebandla leMthwakazi Republic Party kusiyethusa kakhulu ukubona amasosha esiba ngabo minister, ngoba lokho kutsho ukuthi thina njengama civilians asiphephanga mu politics esikiyo, ngoba amasosha wona by nature kufanelanga ukuthi abonakale ekhokhela kweze politics. Kufanele ukuthi kube yiwo as protectors separately.
Mazicathanisa lezithembiso ezenziwe ngubaba uMnangagwa Mzwane efunga, iyasidanisa kakhulu. Ilento eziningi ezingahambanga kuhle, ezingamanga kuhle. Mazikhangela abantu bankona, yibo laba kade sebebe sesileka iminyaka yonke ngu-37 edlulileyo, uthethe bona wababisela. Sikhangele njalo indaba ye-dynasty, amaZimbabweans ayiyalile i-dynasty, kodwa nangu uthathu ubaba uMthwanga lo nkosikazi wakhe ebafake ku-cabinet yakhe. Sikhangele njalo i-constitution, usephule i-constitution kudala ngokungafaki omama abeneleyo ku-cabinet.
I-cabinet le entsha ingephule umoya kakhulu. Bengikhangelele ukuthi njengoba uMongameli ubetshilo ngaphambili ukuthi ofuna umsebenzi uza-aplaya, alethe incwadi zakhe ezitshengisa ukuthi umsebenzi uyawazi. Engibonayo lapha yokuthi laba abakade bekhona ngesikhathi sikaMgabe ubabisele benjalo. ubisele bonke abakade beqoshwe umgabe lapho ngani ube ngakhangelelanga ukuvusa umnotho welizwe ukhangelele nje kuphela ukulwa lo mgabe.
Ikabhinethi le kayimangalisi, ikabhinethi ekhanya igcwele abebutho abayibo abafakela ohulumeni. So mbona ngazathi kakukho kumangalisayo, kulusizi nje kuphela kulabo be-opposition abasebedinga umsebenzi, betshiya umsebenzi wokuhola abantu kubana bekhiphe uhulumende wezayo.
Imbali kadokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ulenjongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe esingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje nalokho abantu abanjengathi nje abazali into esiyifunayo kwakathesi nabantu abamelelizwe belenjongo elizwe bengelanjongo yabo. Mawe ukuthi ukukhutshiwe kube kuhle, kuhle ngani? Lakho isikhathi esokuthi sibone into entsha. Akula muntu othi bengakwazi umsebenzi awenza.
Nje sithabile kakhulu lapha nje abazali ngoba balobe thaba adlulisa amalawulo kakhulu. Umuntu ade esenza intando yakhe, bethatha amabhasi abantwana bezikolo ehambisa kuKozani PF. Senza izinto ezingaqedakali ezifuna labo curriculum labo esingabaziyo ukuthi bavela ngaphi. Eqeda lapho besitshela ababalisi ukuthi babagqoka ama-uniform. Abe mbona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo. Leqinise lapha, uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi mtambo wezemfundo. So ube positive. Into esiyithabelayo ukuthi usuku wabo wananzelela ukuthi hayi ube positive wabe sezicorrect.
Labo ngabake bakhuluma emsakazweni weStudio 7 lentathela izindaba zalo msakazo benika imbono etshiyeneyo ngedalela cabinet elitsha. Ukuze sizwe umbono webandla lezanu PF ngosokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu ethethe intambo zombuso, sixoxe lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla, uMnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamente.
Abantu bangabezi kukhangelwa ngeyobesoqala ukuhlunzwa kuwenza lokuthi angesikhiwa yiku-analyze. Into eqakathekile kanti sibekeza lelona abantu abawukhangele kona ukuthi na into entsha eqalayo sisenyaka engu-27 silozibuse asikaze sizekwazi omunye uprezident ngaphandle kwabaumgabe. So siyaqala namhlanje sisekwazi omunye uprezident ongasuka umgabe. In fact umntana kamakhelwane wami wazwakala esmamake sithi manje mama umgabe omusha kuthiwa ngubani, ingcwadi layo umntana uzalwe kulo mgabe kuphela. So sesikwazi omunye ongaso baba umgabe, sesikwazi ubaba uMnangagwa, ake sinikele ithuba elokuthi naye akayenze abe lakwenza.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
ngihlala ngifile mina, nxa ungumuntu owenkonzo ungathatha amaqanda uyonikela kumfundisi. Uthi usunikele umfundisi uzosima phandle abazingayithi hayi umfundisi amaqanda lawo ngcono uwafrye kube waboyile kube ayibheka ngawo. Uyabunganikelanga ngenhliziyo yonke. Nxa unganikela into ithiye lokho ofuna ukwenziwa ngumuntu omnikele yena soko kuye, lokho ngokushore ukuna right usengenile umongameli usenguye okhokhelayo. Nxa esekhetha abantu abusizo nabo khanati sokumele kube kuyinto nakhetha abantu bangeyisiyasakase umkhulumeli hayi ngangakufakela ungakufakelwana. Nxa kusasesiyehlulekile sithi ayini enangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna athinkthesiuna umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza. Andibana besesiqwaniseke ukubana simthinzane sesimjanda ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhetha ubani mina kahle kahle njalo ukuthi nambona anta kuthi hayi akumela kube yinto emele sihluphe. Into eqaleni sifuna ukubona ntona bona nabo abakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bazoba namaphutha.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Andi bakhona yini beqalisa bathi bona operations zesitole egazini. So bephumelele emabharakeni bengena ukuthi bekhangela into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi ongathi basebeqala ukuphumaphumela mbijana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amaphoyisa labo sebekhona sizoyenzele bonke endawonye belokhu bethiya mbijana mbijana ulokhu kusiya njalo. So ngibona ngathi yinto nje engasizizeki overnight, but isokwenzakala eqalele ukuphuma buyela emabharakini abo njengabanade bephumele emabharakini bezoyenza naleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona ngathi
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini, i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphelo somthetho womongameli, so ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngumleader ozihazi edalela epalimende lapho kubuke khona imithetho. Uyakwazi bana into lezihambe njani njalo uyakwazi futhi bana epalamende lobana sinama-opposition abakhuluma intando yabo, abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi ukuhlobotha la sona ngapho kuyenza abona nto akungapho kuphuma nje ulale phansi. So mina ngimaze indoda eqotho, ngimaze indoda ekwazi bana ukumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzoyenzakala ngendlela yomthetho, ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo.
Linjani mahlaba ezulu, linjani izulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Ngese lichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxalo siwalu umnumzana David Mhapinyana Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo baba, ngiyabonga.
Ye, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lezi nsuku kunjani emsebenzini wakho okwelapha? Ngasikhangela ukubana ezibhedlela aziselaphi kahle abantu, basebe baningi yini abantu ababuya?
Hhayi, abantu ababaningi, abantu yibo labo vele umuntu encedana labo. Abantu bayahamba ezibhedlela nemakliniki abadelanga lanxa imithi ngekho, kodwa-ke abaningi labo baya kubapostoli besiyadinga uncedo khona.
Kungakubangelwa yini ukuthi abantu kabathembi izinyanga yini?
Ukuthemba izinyanga kuyachiyana. Ye, ngoba angithi uyabona ukuthi njengoba ukhona wena lami ngikhona, ubukhona bethu, okhokho bethu babesebenzisa izihlahla, impilo yomuntu wonke omnyama angaze azigqajela musha ethi lokhu bambami. mhlambi kodwa ukukhona bathi kwenxa yesihlahla esasetshenziswa nguyise lonina. Yikho imithi yesintu iqakathekile kakhulu. Ungahamba koBulawayo emakhemesi khona labathi badengisa ilokhuza imithi yesintu. Ufica kuyukuthi badengisa imithi yona leyo abangayizuza emkambo, kodwa emkambo ebantwini abazabachasisela kabayi. Bafuna ukuthi baye ebantwini abangalalwazi le mithi abakwazi ukuthenga emuntwini aze bathengisela bafake emaphepheni bathengise. Izinyanga ezisemkambo aziboni bantu, kodwa abantu baya ebantwini abatshontsha obunyanga.
Yona inhlanganiso yezinatha ilokhu isaphathisa yini ngokukhangela inyanga zonezo ezinye ezamanga ukuthi azigqilibezele abantu?
Ngingazake ngiyikhulumele izinatha mina ngikunhlanganiso ebizwa kuthiwa International Traditional Healers Association. Kodwa-ke khona lokho okutshoyo kukhangelwa i-Traditional Medical Practitioners Council. Yikho yona ngokwayo inqumile njengesobho nje, akukhanyi ukuthi kuyini okukhona. Yona yehlulekayo ukuthi ikhangele izinto ezinjalo ngoba yiyo esemqoka ukuthi kayikhangele ukuthi abantu abasebenzisa imithi yesintu bayisebenzisa ngendlela yini, bakuyiphi association. Okwenzakalayo bathengisa kuphela amalayisensi, loba wena ungafika uthi ngifuna ilayisensi yokunyanga bayakuthengisela, kwenzela ukuthi wenze ubugilimbane bakho ule ncwadi.
Kanti khona vele ukuthi uze uyithole ilayisensi kahle kahle kungela bugilimbane lobu kuyaba kutheni?
Uya ku-association. I-association evele ingaphansi kwe-Traditional Medical Practitioners Council. Yikho i-council, ama-associations aya-affiliate, they-affiliating members ze-council. Yikho-ke ama-association yiwo akhangelana nezinyanga. Pho izinyanga njengoba ngisitsho ngenxa yokuthi i-council ifile azisayi kuma-association zabo, sebefosa baye kubotsotsi bonabo bayezuza amalayisensi. Kuza ngikhulumisa umthini ilayisensi elayo, lanxa engo-association wakho usefoshile wazuzi ilayisensi khatshana. Okwakho ukukhangela kuphi ukuthi hayi indaba lapho kuzaqondana nakho mhla kumficayo.
Ke sikhangele yona imithi lapha etholakala khona, siyabona ukuthi amagusu asengamagceke ngenxa yokusilela kwenkuni. Itholakala njani yona imithi? Iyatholakala lula na?
Lesupho sibile emithini, imithi esasigebha khonapha eduze emalokishini kayisatholakali. Kukabili eminye imithi iqothuluzwa ngamasimu, abantu bayalamba sebecenta iganga lokuthi bangazuza ukudla basizakale. Khona lapho bagubha imithi engabasiza ilahle, balahle ngoba babengakwazi ukuthi umuthi. Yikho imithi sihanjelwa iwo bantu besiya emaphandleni. Nxa ulekini ususegibha kini imithi ukuze kwelapha ngayo edrobheni.
Hayi, kuyezwakala, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli. Engakuqonqosela ukuthi ama-associations kaqine kwenzele ukuthi imithi yesintu ivikeleke. Lezinyanga lazo kaziye kuma-associations azo ukwenzela ukuthi aqine ama-associations. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, kube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngusiwalu uDavid Mhabinyana Ngwenya ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Siyabonga Chris. Ke sizwe untungameli Nkomo esethulela eziphathelane lokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje busihle.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Bengifuna ukuthi sikhangele umbhalo ovela kuGenesis chapter ka 3 verse ka 12. Ngiyasihamba lapha empilweni, abantu abaningi babalekela ukuthatha umlando owokuthi yini engenze lokhu, njalo-ke umuntu akhangele lokho okuthi ayenzakala ngenxa yokuthi uthethe umlando. Sithola umuntu owadalwa uNkulunkulu wokuqala uAdam esithi yena sebedlile isithelo okwakungamelanga basidle. Ngakho uNkulunkulu walanda u-Adam wambuza ukuthi kathi sikwenzeni. U-Adam waphendule esithi yena lo mama onginike yena ukuze abe lami nguye onginike isithelo ngase ngisidla uGenesis 3:12. Ngakho lapha siyananzelela ukuthi lo Eve laye wathe landwa ngunkulunkulu embuzo ukuthi kanti Eve wenzeni ungalaleli lokho into le ade kutshela ukuthi ungayenzi. U-Eva laye simbona eshola inyoka ukuthi inyoka yiyo engiyengileyo. Umkakhe u-Adam laye wasola-ke u-Eve. Ngakho abantu abaningi abafuni ukuvuma ukuthi umuntu uyabe ezenzele into yakhe. Ikho abantu abaningi ufumane ukuthi umuntu loba nxa kuyisono umuntu kafuni ukuvuma uyathi ubaba wami nguye ngiyenze ngenza lokhu kumbe umngane wami nguye ongiyengileyo ngenza lokhu. Kweze sikhathi siyafumana u-Adam yena ngokwakhe lapha wagcine esithi kuye uNkulunkulu nguwe onikele umfazi. Ngakho kutho ukuthi wayesesithola uNkulunkulu nguwe kulindaba ngokumele uthathe umlando. Into ekumele siyifunde empilweni yikuthatha umlando ngento esiyenzileyo. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu kazange akulandele lokhuyana kodwa waqhubeka waya phambili wasebanika-ke isijeziso ngoba wakubona ukuthi yibo ababekwenzile. Empilweni kumbe ngathi ilizwe lingeke lathuthuka ngaphandle kokuthi abantu abasikhokhelayo, abantu abakhokhela abanye, lathi esingabalandeli sivume ukuthi nxa wonile uvume ukuthi hhayi yini lapha mphambanishile ubusuxolisa. Khonokho ngabe kuyenzakala ngabe akubi lezimpi emazweni. Khonokho ngabe kuyenzakala ngabe asitholi abantu bedubeka kulezi ndlala ngenxa yokuthi nxa umuntu eyinkokheli evuma ukuthi hhayi yini lokho engikwenzileyo. Futhi ukuthi kuyatholakala indlela eyokulungisa lokho kuyabe sokonakele. Ngiyananzelela ukuthi thina singabafundisi uyafumana ukuthi umuntu ngathi umfundisi wami nguye wazange angitshele lokhu, umfundisi wami nguye wazange ayenze lokhu. Singaze sikufundise njani emabandleni nxa ungavumi ukuthi nxa konakele kube ngothatha umlando ukuthi akulalutho olenzakalayo. Siyananzelela ukuthi sengigqika lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu yena ngendlela akuhlela ngayo ufuna ukuthi lowo nalowo muntu okhona kade emhlabeni abe nguye osikhathela umlando ngento le ayenzayo. Ngenxa yokuthi lalapho umhlaba usuphelile uNkulunkulu esesiletha sonke esithonisisa amacala ethu, ngasoze avuma ukuthi ngubani othe ngenze lokhu kumbe ngubani owayengenga ngalokhu. Uzathonisiswa icala lakho uNkulunkulu ekhangele wena, awusoze uthi umyeni wami, awusoze uthi umbuka kami kumbe umzali wami. Ngakho-ke siyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi ukuze sithole ukuxelelwa nguNkulunkulu kumbe sithole ukuthi thina sithole ukuphiliswa lokusiliswa emphefumulweni yethu, kumele sithathe ibanga lokuvuma nxa sonile, njalo lokuthi sikhulume sixolise njalo sikhuluma ukuthi hayi yini lapho emphambanisileyo. Singenza njalo kuba nendlela yokuqondisa indlela zethu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu kulabade belalele, kodwa bengifuna ukuthi namhlanje nginike isingqobe semthandazo ukuthi kambe kuyini okwenzileyo liviki kumbe linyanga okumele ukuthi uvume ukuthi nguwe olomlando ngento yakhona. Baba, siyathandaza, sithandazela ilizwe leZimbabwe abakhokheli, sithandazela labalaleleyo ukuba ngabe uNkulunkulu ungathoba inhliziyo zethu ezomileyo eziyala kwezinye isikhathi ukuvuma ukuthi sonile kumbe yithi okumele sithathe umlando. Ziqondise baba, zibe buthakathaka, sikwanise ukuvuma lapho esone khona, sikwanise ukuthi siyexolisa lapho esiyabe siwone khona. Labakhokheli bethu banike inhliziyo ezokuthi bavume lapho abawona khona. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu labalaleli bethu, balale ngokuthula.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. yalandela umculo kamama kaNola Magabazi behaya ibhoso besithi Highlander. Sizakhumbula ke ukuthi umama kaNola Senator Sithembile Mlotshwa, kukanti abanye bamagabazi nguJays Maravini kanye Londa Chimkize. Bazi besithi Highlander. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu abantu Makhaza labanye baqhubeka besola idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa besithi lilabantu abavevele bekhona phansi kombuso kamongameli Mgabe, ngakho akula nguquko abangayiletha elizweni. Kodwa ibandla lezanu PF lithi kufanele abantu bemnike isikhathi umongameli ukuze kucace kumbe inhlelo zakhe zingaletha inguquko. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.